Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ona mugela kweze kuseni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 3 kulwezi 2023 muntunga milinku mo. Ezihamba phambili. Isigodlo seMelika eZimbabwe lesomanyano weEuropean Union sezisole ukuhlukuluzwa kwamalunga ebandla eliphikisayo kulandela ukuthunjwa kwelunga leTriple C umnumzana Dakudzwa Ngaziwure. Abalwela amalungelo bathi iSADC kumele iphathe udaba lokhetho olusanda kuqhutshwa eZimbabwe kanye lokuhlukuluzwa kwabantu emhlanganweni wayo e-Angola kusasa. Ele Zimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lokuvikela intatheli zindaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigodlo seMelika eZimbabwe lese-European Union zithi zikhathazeke kakhulu ngokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla eliphikisayo eZimbabwe kulandela ukuthunjwa lokutshaywa kwelunga le-Triple C umnumzana Dakudzwa Ngaziwure ngolwesithathu. UNgaziwure uthunjwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO ubamtshaya walimala kakubi. Kumbiko esiwethu le enkundleni ye-X iyona ebisaziwa ngokuthi yi-Twitter, isigodlo seMelika sithe ele Zimbabwe kumele lihloniphe amalungelo kaZulu. Isigodlo se-European Union laso sithe udaba lolu kumele luphenywe njalo kubotshwe labo abathumbe uNgaziwure. Sixoxele ohlaziya izombusazwe futhi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Umbiko lo weMelika muhle kakhulu ngokuba wonke amazwe omhlaba afanele azwakalise ukuthukuthela ukuzonda kwabo ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukwephulwa kwamalungelo abantu, ukwethuselwa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu okulokhu kuqhubeke njalo lanxa sekudlule ukhetho abantu babelokhu besethuselwa njalo nje, kuyinto embi kakhulu leyo. Ngakho-ke lokhu okutshiwo yiMelika kumele wonke amazwe omhlaba kukhulume, kungabikho na okwenzakala abantu bazithulele, ngoba kuyona zonke izinto kuyenza ukuthi laba benza ububi bakhuthalele ukwenza ububi bazizwe bevikelekile lapho besenza ububi. Ngakho ke kumele kukhulunywe kuso sonke isikhathi izinto ezinje nxa zisenzeka. Ngakho ke iMelika yenze kahle ngokuthi ikhulume khona lokhu ikusole kakhulu ukuthi hayibo ngalendlela isonto eqondileyo le lizwe kalibuswe ngendlela eqondileyo.
Amapolisa Ncube athi akazi lutho ngalolu daba, kula muntu ovule icala kumbe obuye wazomangala ukuthi uthunjiwe kumbe kulomuntu othunjiweyo. Ngokunjalo athi kula muntu osebotshiwe ngoba akalacala elivuliweyo. Kodwa lanxa kunjalo athi asezama ukukhulumisana laye uNgaziwure azwe ukuthi kuhambe njani. Ungathini ngendlela amapolisa aphethe ngayo lolu daba?
Amapolisa akafanelanga alinde ese-police station athi silinde i-report, afanelaye lapho okulalabo khona abalimeleyo, afanele avakatshele abantu abalolwazi lokuthi kuhambe njani bayethatha leso statement. Kanti-ke njalo laba okuthiwa benze lobo bubi esibabona bethwele izikhali bayabonakala njalo lapha amapikitsha abo kumavidiyo, so asonto enzima kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi bayisukumele, kodwa bamadolo nzima kabafuna ukuthi basukume ngoba indaba yepolitiki indaba eyazakalayo ukuthi izathinta abantu abalamandla kakhulu. Ngakho ke akumangalisi lokho esikubonayo kungokunye kwalokho esihlala sikutsho ukuthi umthetho uphathwa ngendlela engafaniyo okuthiwa yi-selective application of the law, kusiya ngokuthi umuntu usemaqenjini aphikisayo kumbukela ibusayo abaphathwa ngendlela efanayo. Ngakho ke lokho kuyinto embi kakhulu engafanelanga ivumeleke elizweni. Yephula amalungelo abantu, yephula i-constitution yelizwe, yephula njalo izivumelano zomhlaba iZimbabwe eyazisayinayo.
IZimbabwe siyazi ukuthi ibiphakathi kwemizamo yokuvuselela ubudlelwano bayo lamazwe afana leBrithani leMelika. Ungathi ukuthunjwa kwabantu lokuhlukuluzwa kwabo lokhu kuba lomthelela bani kuleyo mizamo yokuvuselela ubudlelwano?
Nga kusaqhubeka ukwephulwa kwamalungelo abantu njengalokho sikubona, kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe libe lobudlelwano obuhle labanye amazwe, kakhulu amazwe anjengabo Britain or America or EU, abakwenza kucace ukuthi kabasoze badlelane leZimbabwe nxa isephula amalungelo abantu ingalandela umthetho, ingahloniphi iconstitution. Ngakho ke nxa kuyabe kulokho kuqhubeka kusiya phambili khona lokho, konke lokho abakuzamayo abakahulumende weZimbabwe ukuthi bakhe amabholoho okudlelana kangcono labanye amazwe zabanzima kusoze kube lezithelo kuzaphelele emoyeni.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Abalwela amalungelo oluntu sebekhuthaze umanyano weSADC ukuthi ukhulumisane ngodaba lokhetho olusanda kudlula eZimbabwe kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu emhlanganweni wawo ozaqhutshelwa eAngola kusasa kulandela ukuthunjwa kwelunga leTRIPC umnumzana Takudzwa Ngaziwore. Umhlangano lo uqale ngolwesibili uqhutshelwa enkundleni zokuxhumana kodwa awusaphelanga ngoba imitshina ebisetshenziswa ibingasebenzi kuhle. Isataki yona elequla elanquma ukuthi ukhetho leZimbabwe kaluqhutshwanga ngemfanelo ithi izaqedisa lo mhlangano kusasa ngokukhuluma ngendaba eziphathelane lombuso okhululekileyo ezansi ye-Afrika. Abakhokheli bamazwe eSADC abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomathupha. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Eqinisweni iSADC bekufanele ilukhangele kakhulu udaba lweZimbabwe ngoba aluseyilo daba lweZimbabwe kodwa soludaba lweSADC. Abantu beZimbabwe babulawa emazweni anjengeSouth Africa. Abantu beZimbabwe ngodubo oluseZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke, bagcwele the entire SADC, Namibia, Botswana, Lesotho. So mbona ngazathi akuseyilo daba lweZimbabwe kodwa sokuluhlupho lweSADC. Daily ungalalela kuyabe kukhulunywa ngama-foreigners and ama-foreigners okukhulunywa ngawo ngama-Zimbabweans. Sibonile i-xenophobia. So iSADC ikhetha ukungakhuluma udaba lweZimbabwe, ikhetha ukungakhangeli ukhetho ukuthi lwabanjwa kanjani. Abantu beZimbabwe basengozini ngoba ilizwe kalibuswa kuhle, amalungelo oluntu kahlonitshwa, umnotho kawumanga kahle, babaleka bazaqhubeka bebulawa ngaphandle kwelizwe. So kutsho ukuthi iSADC yabe isehlulekile, kangisakwazi ukuthi uma iSADC siyehlulekile kuyabe sokusitsho ukuthi umbani okufuze kukhangele. Kodwa kuyabe kusitsho ukuthi njengabantu abansundu siyehluleka ukuthi sibe ngabafowabo abaqinisekileyo ngoba ngabe iSADC ingabantu abangabantu abansundu abathi bangabafowabo babantu abaseZimbabwe. Bekufuze betshele abantu lalo babengathongi ukuthi akube lokhetho olutsha, kodwa bekufuze ukuthi sahamba sakhangela ukhetho, kuningi okungaphumanga ngendlela ukhetho okufuze lubanjwe ngayo. Bantu baseZimbabwe, uhulumende weZimbabwe hambandiyelungisa lokhu lalokhu. kodwa uma beza kutshaya indiva kuzabe kubonisa ukubana abantu beZimbabwe bazintandane, intandane ezingaselabafowabo, ezingaselabo malumabo, bayibo bodwa. ISADC isikhethe ukuthi ibe njengalezi nyamazana ezidla igazi labantu, ngoba kuyabo sokubonisa ukuthi kukhona abakuzuzayo ngeZimbabwe lohulumende logangileyo.
Iqula leSADC elahlola ukhetho leZimbabwe efuzwayo sabona liphumela egcekeni lisithi hayi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Kodwa abaholi bamazwe aseAfrika abagoqela umgcini sihlalo walenhlanganiso ongumongameli weAngola uRamaphosa labanye sesibabonile bephuma egcekeni besenzela umnanga kwaamhlophe. Umongameli weAngola yena ongumgcini sihlalo njalo weSADC simbone emhlanganweni owenziwe ngolwesibili sithi hayi ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kuhle kulandelwa intando kaZulu, umbuso wentando kaZulu esingathi idemokhrasi. Indaba abaholi balenhlanganiso bekhanya bengavumelani lequla elahlola ukhetho okuliqula leSADC elathi hayi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Eqinisweni iSADC ingumzimba ophikisanayo, ngoba uma yathumela iqula ukubana lizokhangela ukhetho iphinde yona yodwa ibe yiyo futhi echayela lo okhona osesihlalweni ayihlombe, ngemva kokubana ababe bathumele ukubana bezokhangela ukhetho bethe ukhetho leZimbabwe alubanjwanga kahle. Kuyadanisa, kuyinto ebonisa ukubana either abantu ababe bathumelile baphikisana labo bona babengekho, kumbeni kuyabonisa ukubana njengoba kule nketho ezenzakalayo kwamanye amazwe batsho ukuthi bona bazavikelana njengabantu abasezihlalweni kugangwa kusephulwa ilungelo loluntu kutshontshwa ukhetho. Kodwa alubana babethe bona ababathumeleyo ngabantu ababathembileyo ababahloniphayo, bekufuze bebonise ukubana i-report eyakhitshwa i-commission yayi-observer ukhetho bebe yinto abayithatha serious, bekukhangelwe serious, ngoba abantu beZimbabwe bale mbuzo emningi ukubana njengoba kwaba kanje akusikho kubonisa ukubana yikho ababekukhangelele, kubonisane ngeSADC.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu. ELeZimbabwe izolo limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqakathekisa ukuvikela intathelizindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. UMavis Gama uyalandisa.
Embikweni wabo wokunanza leli langa, abenhlanganiso elwela ilungelo lentathelizindaba eZimbabwe Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, bathi kungumthwalo weziphathamandla ogoqela ezikahulumende ukujezisa abephula imithetho ngokuhlukumeza intathelizindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Umqondisi weMISA Zimbabwe uThabani Moyo yena ugxile kakhulu ekuthini imithetho yeZimbabwe kumele icace ekuvikeleni intathelizindaba.
This is because over this period from beginning of year to where we are, we have seen a reduction in the number of journalists being targeted by the police specifically and uniformed services compared to any other year.
URashid Mukundu wenhlanganiso ye International Media Support uthi ukuvikelwa kwentathelizindaba kuqakathekile kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi kuphuma imibiko yentathelizindaba ezilahlekelwa imiphefumulo zisemsebenzini ezithapha izindaba endaweni ezilempi enjengeye Israel leqembu ele Hamas lakwele Palestine.
Even here in Zimbabwe, we have had journalists being harassed, being barred from covering State House, being barred from covering senior government officials.
Lokho kugcizelelwe ngomunye wabaphatheke kwezokulwela umbuso wentando kaZulu, uMnumzana Charles Nyoni.
kakhulukazi sikhangelana lohulumende waseZimbabwe onguye vele ongaqakathekisi umsebenzi wabantu athele bezindaba njalo ohlukumezayo kanye nokubopha nokutshaya abantu athele bezindaba njalo nxa bephakathi kwama-demonstrations kube bephakathi kokwenza umsebenzi wabo bethatha izindaba zabo kungaselani ukuthi bagqoke izinto ezikanyisayo ukuthi bazintathele izindaba uhulumende wethu vele kabaqakathekelisi njalo uyababambezelela nabantu bekhanywa labo sebetshawa ngamapholisa kumbe sebejikezelwa amanzi ababayo namatiye gasi.
Unyoni ukhuthaza ukuba uhulumende engapheleli ekukhulumeni ngokuqakatheka kokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile kodwa athathe amanyathelo aqinileyo ukujezisa labo abahlukumeza intatheli zindaba lapho zisebenza.
Njengelanga eliqakathekileyo elabantatheli bezindaba kuqakathekile lakho ukuthi iZimbabwe ibe ngamanye amazwe aqakathekisa abantatheli bezindaba njengoba bengabantu abayenza umsebenzi omkhulu kakhulu owenza ukuthi imibiko ihambe kahle njalo iyazakale ukuthi kuyini okwenzakalayo njengoba sibona layo uhulumende nxa efuna ukuthi akhulume nozulu usebenzisa thina abantatheli zindaba.
Ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo unobhala ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko elizweni umnumzana Nick Mangwana ngesikhathi lolu daba lulotshwa ukuthi sizwe icele likahulumende phezu kwalolu suku. Ubengalusabeli locingo lwakhe uMangwana. Abehofisi yommeli welemelika eZimbabwe bakhiphe umbiko wabo phezu kwalolu suku lwe-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists besithi ilizwe labo lizimisele ukubona ukuthi intatheli zindaba zisebenza zikhululekile emhlabeni wonke jikelele. Baqhubekele phambili bekhuthaza uhulumende emhlabeni jikelele ukuthi bazimisele ukuqeda izehlakalo zokwethuselwa kwentatheli zindaba ukuhlukunyezwa kwazo kanye lodlakela oluqondiswe kizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Sikhangele okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi umphathi ntambo obana ngendaba zezisebenzi umnumzana July Moyo usethembise ukuthi uhulumende uzabhadala izisebenzi zakhe imali yebhonasi kusikhatshana esilandelayo. I-Herald ithi kusukela ngomnyaka ozayo umongameli Emmerson Mnangagwa uzakwenza imihlangano emibili ngomnyaka eyokucubungula ukuthi amakhansili asebenza kuhle na. Sesingena kumbiko elisithumele yona.
Salbonani, salbonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngoGift Sondoko. Basakazi, ikhona enye into esengayinakayo. Ungabona umuntu engena kuStudio 7 elokho encoma uchaba ukuthi inhlinto yenzwa ngichaba ngilophugene. Kuyabe kuwumuntu we-MRP or umuntu we-ZANPF. Ungabona nje umuntu engena esisho njalo ethi hayi right into yenziwa ngochabango, hayi kuyabe kuwumuntu we-MRP lo muntu we-ZANPF. Ngoba i-MRP siyabona ukuthi abantu bayi-rejecta. Manje sizama ngayo yonke indlela ukuthi yenzele umona i-CCC. So ngoba uma besithi bona hayi uchabango ufaka abantu bendawo, abantu bendawo yiphi? Ngoba siyabona uChrist Dubeko le abebhingi uyabakhipha, amaNdebelo osihlalo sisiziwe uyabakhipha bonke, akakhipha ngamashona, akulashona alirikholayo, akulashona ayirikhola abantu bakithi. Ngapha kubomathi South umuntu wendawo amkhipha. So ungabona umuntu nje lokho encoma edayo into i-right into yenziwa ngichabanga umuntu emthokazi Republic Party, umuntu wezalo. Thina siyazibuza futhi abantu be-MRP ukuthi kade waye bengabi busy ngendaba zabo. Ngoba siyabona ukuthi umqondisisi wangena 2014 they are failing even to get i-councilor nje eyi-1 ukuthi abantu babona into yabo ayikho. So sizama ukuthi hayi uchabanga inyoni ngazindizindize kodwa izogcina ihleli phansi. Ngoba naye ulokhuzeni intongobani lo unkala wayembuluza embuluza but at the end of the day wafe yinja. Injalo izani yakusebenzisa from pay kulaxa. Ngiyabonga.
Sambana nabasara beStudio 7. Kamangazo ukuthi bakhona abantu abasase nokukholelwa ukuthi abantu abafana nabo Chabanga nabo Bukene bakhona into abazoyilungisa. Ayikho into abazoyilungisa labana abantu basemsebenzini bayenza lokho abakuholelayo ngoba vele bayabenefita bona kulo uhulumende okhona. Uhulumende ongumcindezeli. khumbulani uphukeni bezikhulumele sikamakhupu kurikholwa ama MPs MDC Alliance bayiqedi MDC Alliance sikhuluma manje akusekhona into ukuthi MDC Alliance iphelile ngayo uphuke manje usehamba lo songezo sebefuna futhi ukwenza same thing abayenza ku MDC Alliance bazoyenza ku Triple C so manje lina licabanga ukuthi ikhonto abazoyilungisa bukanini nje fundani ukuthi lo muntu ayikho into oyilungisayo okwakhe ukudiliza ngoba yena ufuna ukuthi isimo esikhona siqhubeke sinje ngoba yena benefita kulo hulumento. So ayikho into ozoyilungisa. Liyazikhohlisa nje imali ethi kukhona into abazoyilungisa. Kulungiswa lutho la ngoba bona bafuna ukuqhubeka bebenefita ngoba bebenefita vele kulo hulumento omcindezelo.
Sawubona ni Studio 7 abalaleli ngezindawo ngezindawo ya ngunhlanhla lo khuluma umfana wasenkayi mina indaba cha ngabe phuma abaphume bebuye bezesebenza emazweni achiyeneyo ngabe khona abaphume sibe ngobunengi siyezwa ukuthi abaphuma sibili abaphume bezesebenza eZimbabwe kuhlaleka ekhaya kuhlaleka isimo sibi isimo sibi sibimsebenza yikho laphana siwomile so ababuya abafowethu labo sisi bezencenga ngaphandle so lo ngobe siqoqe libalaye ngoba iningi labo abakithi yibe abathuya apha egoli begange so abaningi besitshona sibabhekile abafana abancane osisi abancane bayatshona ngendlela yokuthi babesuka mebengalawanga kahle emakhaya celala umuntu angayigada imoto esize egoli limlaye kancane limtshele lapho yakhona efike ezinuka amakhwapha la ehloniphe esebenze kahle ngoba ngapha emazweni noma kunzima kodwa kuba ngcono kulakithi yithi kunzima wesi ngoba vele kithi imisebenzi ayitholakali so ngapha kungcono siyathola khona kokuncane noma besibiza ngamagweregwera ngeke sibiyele emuva vele ngoba emuva kuhambeki sizobuyela sokurayithi hhayi okwamanje manje sizoba sincenga khonapha loba besithuka sizoba silandela khonokho abakutshoyo bona abanikazi bamazwe kodwa laba abatsha ngabe ngene emazweni ababuye besebenze kuphela abebuye belayiwe ngoba abaningi befike beganga uzothanga ngapha kumoshakele ngoweZimbabwe ngapha kumoshakele ngoweZimbabwe so bakithi siyacela bebuye sibeda bebuye kahle umuntu efike esebenze lapha kube right siyabonga
Studio 7 Studio 7 linjani bahlonipheke kahle ah siyabonga kakhulu ukungena ehlelwe thina into sifisa ingathi sadiki ingasenzela yona kangcono sifisa ngathi sadiki ingayenza kube lama rerun siphinde futhi ukuvotwa katsha yona nje into sifisa ukuthi maybe yona into engasiza lapho ngoba makunje ayikho vele into engenzeka siyafisa mpela ukuthi ngathi bengezwa amazwi ethu bethi thina sibuye sivote futhi ngokwesifiso sethu sifisa ukuthi ingathi kungaba ngama pattern la ayithu izan PF ne CCC kube yizo contestant ngoba manje lokho okunye okungamaphathi okuningi okunjengabo Chabang uyibabonisa ukuthi bathiye izan PF sebezovuzama nje ukuthi bephazamise ogogo labo begcine bengasazi ogogo ukuthi bavotele bani lapho boChabang kanti maku ukuthi efuna ukuvula iparty wayengavuli yakhe iparty and bekele futhi lokho ukuthi mabevula iparty bayivula ngenye iparty ekhona njengalokho okwenziwa bomtambala kwakuyi-MDC sokungu-MDC tsangela sokuyi-MDC 2 bezodisturb abantu so please othabangisela ukuthi ingathi kube bayezwa lokho kuyinto ma ukuthi bethunye i-ZANU-PF bezihambele bona ngapha ku-ZANU-PF ngoba sesikhathele thina ngalaba abantu abangafuni ukuba ngontando kayiphikiswa bakubona khonapho ukuthi vele ama-elections arikho ama-elections arikho abantu bebhekile so angazi ukuthi sadiki naye sahlaleleni ukuthi ilinde into ezifana nalezi find isize ikizwela abantu bakithi yaseZimbabwe nakho manje abantu bagcwele banekhorela ikhorela le ikhozwa yiyo futhi ilini party ngokuhlupheka kwabantu
Studio 7, Studio 7, bingelele, mpingelele. Hayi mina wambuzo uyabuza lapho buza kuwosha bangu luphugeni ukuthi kanti ma bethi bafuna umthwakazi azibuse nguphi umthwazi ngoba labo Australios siziwa kuyachaza nje izibongo zabo ukuthi ngiza kwamthwakazi osibanda labo abarikholayo ngabakuphi kanti akacace phela asho ukuthi kufuneka amanguni afana nesakhe isibongo na nalaba abantu uright abacace ukuthi uright ngani ngoba phela kukhunywa ngomuntu wemaswingo imaswingo yini yonke rikholweyo
awuchabanga laba labo phungayo laba mbhedwa ngaphungayo namba ayi ibhodi zabantu ngaso mandebele la and ngabantu abasebenza lezano PF but all this will come to naught akulamuntu uchamisa is popular konke abafuna ukukhuluma ukuthi hey uchamisa wafaka abantu bangamanga odala they want to be used by zano PF and they belong to the dustbin and sizabalahlela khona abakwazi abese yakhona thina siyakude ngendaba leyo and Zimbabwe will be free again.
Lawo bekungamazwi eno linabalaleli bestudio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. Kube lokuhlehla okukhulu ekuhlonipheni umbuso wentando kaZulu eSahel, okuhlanganisela ukuhluthunwa kwentambo zombuso ngamabutho eMali, eGini, eBurkina Faso kanye laseNiger. Kunenge okubangela ukungahlaliseki kwezombusazwe eSahel, kutsho umsekeli kanobhala weMelika obona ngendaba zaseAfrika uMolly P. esipha ubufakazi phambi kwePhalamende yeMelika kusikhatshana esedluleyo. Isizathu esikhulu ngumbuso obuthakathaka. Wonke amazwe lapho amabutho ahluthune khona intambo zombuso, amasotsha aseke enza okufanayo esikhathini esedluleyo, kutsho uP. Ohulumende abaningi abagenquliweyo bebesenza imisebenzi yenkohlakalo, besehluleka ukunakekela abantu futhi bengawuhloniphi umbuso wentando kaZulu ngokufuna ukubusa ngokunaphakade, kanti njalo bebengawahloniphi amalungelo kaZulu. Izenzo ezinjalo zavivinya umbono wokuthi umbuso wentando yeningi uhamba phambili. Ubudlova obenziwa yi-Islamic State kanye logatsha lwe-Al-Qaeda olwaziwa ngokuthi JNIM kanye lamaqembu ezikliwi kufake incindezi engapheliyo kubuhulumende lezakhamizi, kutsho uP. Ababusi bamabutho bathi ukwehluleka kombuso wentando kaZulu yikho okwenza bahluthune umbuso kubuhulumende. Kodwa ababusi laba abayithuthukisi impilo yomphakathi, ugcizelele uP. Eqinisweni, ukubusa kwamabutho kuchiya abantu bempofu futhi bengavikelekanga. Inani labafileyo ngenxa yodlame lwezepolitiki lenyuke nge-150% eMali, le-77% eBurkina Faso ngo-2022. Udlame olubhekiswe kuZulu waseMali lukhwele nge-38% lonyaka. Cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yalezi zehlakalo zenziwa ngamasotsha aseMali kumbe iWagner Group. Izehlakalo zodlakela eNiger zenyuke nge-42% ngenyanga eyalandela ukuhluthunwa kombuso. EleMelika likhuthaza ukubuyiselwa kwentambo zombuso ezandleni zabohulumende abakhethwe nguZulu emhlubulweni lo, kutsho uP. Kudaba lwaseNiger sisebenzisana le-ECOWAS, i-African Union kanye lamakhomishini aphethe ezomnotho e-Afrika abalulekile ekuqhubekiseleni phambili ukuthula le ntando yeningi. Unobhala uBlinken uhlangane labaphathintambo ababona ngezangaphandle ku-ECOWAS emhlanganweni we-UN General Assembly bekhulumisana ngendlela yokuqalisa kakutsha usizo lweMelika olusekelwa yizenzo ezibambekayo zokubuyisela umbuso ezandleni zentando kaZulu. Ngokuzibophezela ebantwini baseNiger, iMelika igcine usizo lwezempilakahle kanye lokudla. ISahel ibalulekile kubudlelwano bethu lezwekazi lase-Afrika, kumemezele uPing. Yikho nje iMelika izaqhubeka isekela ukuthi amazwe asemhlubulweni lo abuyele kumbuso wentando kaZulu. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Isigodlo seMelika eZimbabwe lesomanyano weEuropean Union sezisole ukuhlukuluzwa kwamalunga ebandla eliphikisayo kulandela ukuthunjwa kwelunga leTRIPC uMnumzana Takuzwa Nkaziwore. Abalwela amalungelo bathi iSADC kumele iphathe udaba lokhetho lusanda kuqhutshwa eZimbabwe kanye lokuhlukuluzwa kwabantu emhlanganweni wayo eAngola kusasa. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 eyami impelasonto isiqalisile. Litshone kuhle igama nguNtungamilinkomo.